bebelele khasha bengakwazi ukuthi etholotho kulamafulazi labo abasebenza khona abana basetholotho bebefihla angikwazi ukuthi bekufihlani ngoba kulo MP owe MDCT and bebengafuni ukuthi kwazale banganceda bazanceda abantu abe kumele kube kubuya ngalo waluzayo waluza ende waluza mina yimi MP kade kumele ananzelelwe akhangele ukuthi yimi amele basebenze lami ende singasebenza kuhle into yamafulazi ayisiyo into it's not politic ngento yamafulazi amafulazi abantu bahluphekile bafuna ukuphathwa ngendlela ekungahlukuluzwa because khona okwabakwenzileyo bahlukuluze mina engahamba dodudo wena abahambanga ungababuza bahambanga ezindlini bafike ngezimoto zabo angikhole ukuthi bahambile I would be happy to ukuthi ngizwe ukuthi bahambile nxa bengabantu abaphila labantu mina ngahamba ngenyawo zami ngafike ezindlini everywhere from 18 onke amawadi ngavakatshela ngafika sebezwile ukuthi sengikhankase kangaka la kumaradiyweni namhla sebethiya mina uMP sebehamba namhla nxa sebefika khona sebesithi ungaphi uMP wenu ungaphi uMP wenu and fortunately abantu bebekwazi that's why bengaqala izandla because bebekwazi ukuthi mina was not told ande uthi umuntu omdalo njengayena lo okhulumeke ukuthi ungaphi MP wenu utsho nxeso I'm here I'm there ngilabo abantu mina ngihlala labo angihlale emahoteleni angihlale ngihlala labo emakhaya ngilomuzi ekhaya and I'm always there ngilabo abantu amadoda amadala besaba mina uRose akuzwakale lokhu uDA sizwe ukuthi kangqisanga ande uwalile ukuthi angquse
udlelwano benu bebunjani lo mnumzana Jonathan Moyo njalo kuke kwaba lezinye na inhlelo lapho wena ongabanga khona kuzo lapho yena abe khona
angifuni kugamba amanga kazake angiphethise uJonathan kazakathini but bona abantu labo abahamba layo abamthwalayo uJonathan yiwo abayenza ukuthi mina lo Jonathan sizondayo umntwana wekhaya umngane uSthepha uyamhlonipha uJonathan uyahlonipha umdala uSthepha ngenye indlela yiwo abakhusela ukuthi thina silwe